Babuthiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni ode lande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebachaye ngama-button stick basukile labo babuthwe bengesekho lapho kodwa hhayi sibaphathele khona sibahambisela ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirithi sabo kasikho down layo umathu njengomntu ongomama ngilethemba lokuthi behleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo
kuyini elikukhangeleli ukuthi kuzayenzakala sikhuluma kanje kusasa
umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thize bevuke sebesitsho something else ngoba laba abantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engasiloqiniso so ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala i-admission of guilt so ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-unity day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide eyenziwa nguhulumende weZimbabwe yikho uhulumende akuzondeleyo yikho uhulumende weZimbabwe ainveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso and iqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide.